sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 11 kuNtulikazi 2024 ngokifstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikolo abantwana bamthambiyana ngendlala. Ungamdonsela ekuseleni uzamkumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla ithange, mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla kweleZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi baphakathi kokuloba imihloliso.
Okwenzakalayo ukuthi ilangaleli labakhona ngenza ukuthi inkokheli zamazwe e-Afrika zahlangana mhlaka 11/5 emaphutho ngo-2003 za-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention.
Ikhomishini elwisana lobukhohlakalo namhla yenze umkhankaso wokulwisana nokutshontshwa kwemali lokunye kuzwekazi le-Afrika. Kulabantwana abancane eZimbabwe abahlutshwa ngumkhuhlane wetshukela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi abaphakathi kokuloba imihloliso ngoba bayabe belambile. Inhlanganiso ithi lokhu kuphazamisa abafundi kakhulu ezifundweni zabo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwazisa ukuthi uhulumende uzasungula uhlelo lokuphekela abantwana abalambayo ukudla ezikolo incedisana lenhlanganiso ezizimeleyo. Umphathintambo wezemfundo yaphansi umnumzana Torerai Moyo usanda kutshela abaphathi izikolo emhlanganweni omkhulu ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa abafundi abedlula ingxenye yesigidi 580,000. EleZimbabwe libhekane lendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million badinga ukuphathiswa ngokudla. UNtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Atoos umnumzana Themba kuye Moyo othi ngempela isimo sendlala sibi ezikolo.
Indlala esilayo lonyaka asiyijwayelanga ukuyibona, mhlawumbe abanye vele abakaze bayibona. Ezikolo abantwana bamthambiyana ngendlala. Ungamdonsela ekuseleni uzamkumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla ithange, mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge. Abaningi abantwana sebephila ngezithelo ezikhona. Pho-ke ezinye izithelo ezinjengemikhemeswane, imigwadi, izithelo ezidinga ukuthi uzidle usuke wadla olunye ulutho. Kunzima, izikolo seziqalisile ukubhala imihloliso yaphakathi kweminyaka o-grade 7 thinyela ubhane lapha kumbe nithi emathebeleleni north labo-grade 2 baphakathi kwemihloliso. Imihloliso le yabantwana bayibhala belambile, ingqondo vele ingekho esikolweni, okuyikuthi imihloliso nje iyabhalwa kodwa umntwana akekho ekufundeni ngodaba lwendlala. Uzwisusisi ngoba umntwana uzambona esejumekile, uthi ujumeka nje kuhle kade ujumekiswa indlala. Umumzwe sekhala ngokuthi sisakhe sesibuhlungu kanti indlala. Siyesaba sifike ukuthi imihloliso yizathi siyaphela, mhlawumbe abanye abantwana bequlekile. Okunye okumele sikukhangele ngalesi sikhathi, ikhaza esilalo asilijwayelanga. Ikhaza lifuna esiswini kukhudumala, and into engayenza esiswini kukhudumale yikuthi umuntu abe suthi. So abantwana bathwele nzima, bayatshaywa likhaza bevele belambili. Asazi ukuthi sizayiphutsha yini imihloliso singazange sihlangane lengozi.
Sizwe uMnangagwa kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uqoqa ukupha abafundi ukudla ezikolo. Kathesi ungathi zikhona yini ezinye izikolo lapho abafundi asebephekelwa khona?
Emhlubulweni mina ngiwo ngapha eMathabeleleni North. Zinlutshwane kakhulu izikolo nxa zikhona eziphekela abantwana. Njalo eziphekela abantwana eziningi ngezi labazali abenelisayo ukuthi baqoqa bakuqoqayo kubuye kuzophekelwa abantwana babo. Abanye ngabalenhlanhla yokuthola amadona abancedisayo yizo eziphekayo. Uhulumende usengakhuluma athini, kodwa ke thina simfanisa lo mzali othi nesikhathi sendlala yena fika osemakhosa labangani bakhe. Sethi nxa esefika ekhaya azenze yena olozwelo, afika athi hayi namfana phakulela abantwana mina indlala ingazindulala kusela ndayo. Kade niyakwazi ukuthi udlile. Basuthi ungabakhangela bonke abantu abakuhulumende, ungazi bakhangela imikhaba yabo, bakhangela ukuhamba kwabo, bakhangela ukwenza kwabo, abantu abasuthiwe. Ukuthi kulabanye abantu abalambileyo bakuzwa nxa sokukhulunywa njengakade sikhuluma kanje entatheni. Sikhangela ukuthi uhulumende nga umuntu ozwela abantwana. Nxa i-social welfare siyangena esikolo, yanikeza abantwana umumbu bagayise ezikolo, mhlawumbe abadala bengadinga izitshebo. Kulalokhu esikubonayo ukuthi abadala vele kumele badinge wonke, badinge izitshebo, badinge impuphu, bayithatha ngabe yona ivele ingekho. Khonokho kuyizinto kwenzakala ngoba thina nxa sesikhangela njengabo-athos uhulumende indaba ye-education siwayikhalala.
Umnumzana Themba Kuyimoyo yisikhulumeni senhlanganiso yababalisi i-athos wexoxa ecingweni loNtukameli Nkomo we-Studio 7. Ele Zimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla kanye nenhlanganiso ezijiyeneyo ukunanza usuku lokulwisana lobukhohlakalo kule African Anti-Corruption Day eHarare. Ekhuluma emkhosini lo umgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana Michael Reza uthe kugcwele ubukhohlakalo kungatsha zikahulumende lakulabo abakhokhela ezomdabu. Ikomishini le isolwa ngabantu abaningi abathi ibopha njalo iphinde ikhulule abadlelana lenkokheli yelizwe abacatshangelwa ukuba balamacala amakhulu obukhohlakalo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli seZak.
Ilanga leli lithakazelelwa ngamazwe angu-Africa. So okwenzakalayo ukuthi ilanga leli laba khona ngemva kokuthi inkokheli zamazwe e-Africa zahlangana mhlaka 11 July eMaputo ngo-2003 da-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Thina njengamazwe a-adopta i-convention leyi, ilanga leli siyalithakathisa kakhulu ngoba lililanga elaphawula ukuzimisela kwamazwe e-Afrika ukuthi bazalwisana nobugwelegwele bebambene. So yikho esikwenzileyo besibambene nehlanganiso ye-National Post Keeping Authority, e-Zimbabwe Republic Police nama-civil society organizations asebenza ukukhankasela ukuthi ubugwelegwele bukhele umntwana besikolo.
Sinathi-ke kunceda ngani khonokho elikwenzileyo emphakathini?
Kufanele sizwe imbono yomphakathi ukuthi bona babona angani sikhuza kanjani kule inti esikiyo yokulwisana lobugwelegwele.
Ye mase sihlangela abanye abantu bathi hayi iZimbabwe Anti-Corruption Commission yabopha abantu bakhulule ingasalandeli khonapho bacinga ukuthi ngani okukhanya ukuthi ilenzani. Ungabaphendulisa thina abantu abajenjalo?
Abantu bayabotshwa bakhulile ngoba kulilungelo lomuntu ukuthi nxa ebotshiwe anike ibheyili. Njalo okwenzakalayo ukuthi ukunika ibheyili komuntu ayisikho ukuthi usekhululiwe, kodwa umthetho weZimbabwe uthi umuntu ngesikhiwa bathi you are presumed innocent until proven guilty. So lanxa ubothiwe futhi awukamgweki or awukaphawuli ukuthi ziyempela longumuntu icala walenza, umthetho uzama ukuthi uzwisise indaba. Uyasivumela umthetho weZimbabwe isekelo sombuso ukuthi indaba yakho izwakale edame wena usuka endlini. So yikho okwenzakalayo, yikho abantu abakubiza ngokuthi yi-catch and release, ukubamba isekelo.
Lo ngunkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli seZak obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Abezempilakahle bathi abantwana abazalwa belomkhuhlane wetshukela okubizwa ngokuthi yi-type 1 diabetes kumele bethole uncedo masinyane ngoba ulakho ukubabulala besancela. Bathi kunzima ukuhlolisisa isifo lesi ebantwaneni abasanda kubelethwa, kubika uMathabile Masuku.
Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempila kahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempila kahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempila kahle ukansili yakobulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Siyahlalini sisazi impawu zomkhuhlane wechukela. Ukuthambisa kanengi, unatha amanzi kanengi, cikizeka umzimba, ukuzelwa indlala njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole nge-diet kumbe ngamaphilisi. Sihle vele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngoba vele wabalayo emzimbeni. Ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo type 2. Kodwa singaphangisi ibamba siphangisi ukukhontrola labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sikanthula belawo sibancedise ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba injection everyday impilo yakho yonke. Sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo, so babedinga i-support psychologically ezikolo namkhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntana wakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela, kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamafuthu kakhulu, kamelange lambe kakhulu, kamelange suthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni nantambama. Umuthi wakhona uyi $15 since ama injections athengwa ehodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempila kahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayanelisa ungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli William Ruto wakule Kenya usemise umsebenzi abaphatha indaba bakarhulumente kulandela ukutshengisela kwabatsha abathi kabaqhubi kahle umsebenzi wabo. Kulabatsha abasanda kubulawa kulelo lizwe ngamapholisa ngesikhathi betshengisela bekhonona ngurhulumente wayezama ukubumba umthetho ozakhuphula intengo yokudla lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika uba ele-Israeli namhla libhombe indawo ezimbalwa eRafah eGaza lapho elithe bekulabalwisana labo abe-Hamas akade bephosela amabhomba elizweni labo. Weziphathelene lezemelika umanyano we-North Atlantic Treaty Organization uthembise ele-Ukraine izolo ukuba uzasekela ilizwe leli ukwenzela ukuthi linqobe ele-Russia elihlasela ngamandla elizweni leli. Umbuthano lo ukhuthaze njalo ele-China ukuthi lime ukusekela ele-Russia elilwisana lele-Ukraine. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ukhuthaze amalunga e-NATO ukuthi aqhubekele phambili esengeza imali yokusekela ele-Ukraine ukuze linqobe ele-Russia. Uhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uqoqa lolandela ezombusazwe zeMelika uMnumzana Tim Muringayi.
sibone inacho isithi izancedisa Ukraine ukuthi iqhubeke ngempi yona le, ngoba the only way ukuthi kuachieve peace is by showing strength. Siyakwazi ukuthi uPutin leRussia, they do not respond to anything else but force. Ngoba laphana iUkraine ba amabutho elokhu zineRussia aphonga ukungena without permission and bebulala the sovereign status eUkraine that has been there since 1992 when they declared independence. So ukunceda khonapha okwenzwa yiNATO kuzanceda ukuthi labo babe le advantage in talking about peace, ngoba labo babe lensimbi zempi to defend their own homeland.
Sibone njalo iNATO ikhuthaza ke iChina laphana ukuthi ime ukusekela iRussia kulempi, yinto esingabona isenzakala nale.
Hayi, mina ngikuboni, ngoba iRussia leChina they have relationships as isuka kuma 1950 for the Chinese nationalist war and the North Korean South Korean war, babincedisana le Russia. So they have deep relations and wonke balama government of dictatorship, so ngantu abayazwisana.
Ukhetho lwangolwezi ubona sengathi lungaphazamisa na ukungena kuNATO kweUkraine?
Hayi, ilokhu zeni, ukungena kweUkraine kuNATO akusoze kuphambaniseke ngokhetho lwakwezi, ngoba into ekhona yenza ukuthi kathesi iNATO isilungiselela ukuthi noma uNumzana Trump engangena uNumzana Biden engangenanga, bona they can operate on a semi-independent situation ukuzinceda as European countries. So hayi, lokho angisoze angikuboni kungantwa kuyehlula iUkraine ukuthi ingene kuNATO, and this cut sesifikile.
UMnumzana Tim Murengayi ulandela ezombusazwe zeMelika usecungweni lotabo kancubo weStudio 7 eseOhio khonapha kule Melika. Kulabaphikisayo abavalelwe entilongweni labanye abakhululwa ngamapolisa besanda kubotshwa besetshiswa amacala okuqhuba imihlangano okungekho emthethweni. Okwamanje kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abika phose amajumi ayisitshiyangalombili avalelwe entilongweni emelele ukuthoniswa amacala okungena umhlangano we-Day of the African Child eHarare kungela mvumo. Baningi abathi batholiswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa olungiselela ukubamba okwesikhatshana isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Southern African Development Community. Abantu sebebuza ukuba kwenzakalani kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Brian Ncube okubandla leZaphu, lomnumzana Joseph Juma ilunga lebandla leZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Lokho okwenzakala asonto eqala namhlanje kuhleli kulabantu nje abavalelwe bengelamacala. Nampo ojobskala labo baphuma khona, labo abantu ababoshiweyo. Angiboni ukuthi singakuqondanisa le SADC summit ebuya lapha kungabe kuyinto elungile. I think ukureflecta uhulumende weZANU-PF ukuthi vele uhleli ngcindezela uZulu ukuthi bengaphikisi into ezimbi azenzayo. Njalo abantu laba kube nishilo ngaphambilini ukuthi bamele inhlanganiso ethile ekuhulumende. So ambona ukuthi i-quiet diplomacy eParliament iyanceda abanye abantwana bengelabazali bevalelwe nguhulumende weZANU-PF.
Ye kwalithi abantu babotshelwani kangaka bantu?
Bengingesifisi ukuthi ngawuphendula ngokugcweleyo, but njengoba lami ngingazi ukuthi nababotshelweni, mina into phela engayisho ukuthi ona nxa ungayenza into uphambanise vele isithetho ukuthini kuyoba lokhu bophana bonapho. Angithi akusho ukuthi nxa sokunjalo kumbe sokusolwana kumbe sokuhambe njani, kodwa vele nxa uphambanisile wenza into engayisiyo, into esalayo kuyoba lokhu bophana bonapho okuza njani okuzavela. So ukuthi ngikuboshelweni mina angeke ngakwazi ukuthi ngibe wazi uhle kule sibili ngoba angilulandelela ngudaba lwangkhona but I am sure uhulumende kazuza phoko izinto ebubhanqa nje ophoko ukuthi abantu ipho ngoba epho ngoba bobha kulama investigations yabe senziwe sisila bachuphi phela angithi like any other country abantu bayenza umsebenzi wabachuphi bathola izindaba zangkhona then sisho sokusenza ama research sokusazakala phela phakathi kwabantu kuyabelavaya abantu ababethengisa ngoba abazihambi bekho umuntu ah lapha bezicana lokhu nalokhu nalokhu abanye babengena lokhe siku modern world ye technology babe record ama conversations ezenzakala abana usenza lokhu nalokhu khona phana ke sokubuilding izinto sokuthula how ho labana abantu babengantu abahlezi abana benzinto eriht kanti bavele bona bayona bacabanga lokhu nalokhu
ye khonapho ke Ncube yamuzwa uyakhuluma lapho Golide uthi abantu laba bephula imithetho yelizwe so ngakho ke kulungile ukuthi babotshwe loba ke kumbe kulungiselisa dikhi kumbe kudenteni bawonile ngokutsho kwakhe inkomo ithonisa amacala lawo
singatshayi inja sifihle umphini lokhu ke kwenzakale ngaphambilini bengifake uJob Skala njengomzekeliso ukuthi siyabona abantu bebotshwa bese malungele nabo okuphisa lokho kwenziwa nguhulumeni silamalunge eMRP ahlela iminyaka entolongweni ngenxa yamaprotest ukuthi bebeprotesta ukuthi umongameli wabo obotshwe aphume njalo ungakhangela imithetho esetshenziswayo ukuthi abantu laba babophe imithetho engekhoyo umuntu ahlala entolongweni okweminyaka emibili engagwetshwanga aphume ambone ukuthi kule investigation engathatha iminyaka engu-2
Golide
azi uncube utona uthethe ngabuloko ngoba into engiyaziyo ukuthi uSikhala wagwetshwa wahlawuliswa ukuhlaliswa khona ngemva kwecala ke sihleli phelile ukuthethwa njengoba ngithilo mina uhulumene ngaso lapho ngubopha abantu ngelalo olwabelenzakele ukhulumene ngasozibhala ngonkokelo sizabana ungakhangela kukhona kuyabe kukhona okuhlala ubeyilona kumele sikulalele sise sikudingise ukuthi kuhamba njani laba baboshweleni kuhambe njani I'm sure kuyaphuma phela emakhoti lapha nxa sebe-apply labo obhail lanilani kuzaphuma konke bana sibe kwazi nokuhamba njani
yes siba khonapho Ncube
uGolide ngiyambona uyayibalekela indaba leyo kodwa benginike nje umzekeliso oyi-1 ibaningi abantu abadlule ezandleni zezanu-PF ezodlame ezobandlululo behlala entolongweni bengenzanga lutho baze phuma isikhathi sokuthi bakhitshwe bengenzanga lutho kodwa sebehleli isikhathi okwezinyanga okweminyaka besentolongweni isebenzisa umthetho ukubandlulula abantu yezanu-PF isebenzisa amalungu omthetho isebenzisa amapolisi ukutshaya abantu ukuthi bangangeni emgwaqweni baprotest khona i-constitution yethu ivumele ukuthi abantu benze njalo uma kungavuka nje kusasa lapha uZulu ethi hhayi sesidiniwe nge-corruption eseZimbabwe kusavuka kulamasosha lamapholisa egcwele indawo yonke etshaya abantu ebulala abantu kulama-cases abantu abadutshulwa ngamasosha beprotest nanamhlanje akula ngisho oyedwa wagwetshwa ngendaba yangkhona so ayeke vele sashaye nje asifihle umphini sithi uhulumente uqondile njalo abantu laba balecala ngoba siyawazi uhulumente wethu ngokuncindezela abantu
phosele okugcina Golide
nxa abantu besenza i-demonstration i-peaceful uhulumende ngambona ukuthi angahlele ehlukumezana labo but iproblem ekhona Mthembu and lo Ncube layo mbanda nxa efuna uma eqinisweni angawufakaza asikaze sibe lama-peaceful demonstrations every time kungenzeka koka sokungena ama-elements abantu sebeqasa ukutshisa izinto sebetshaya izinto sebetshisa amathaya kutshaya izimota kutshisa izimota kusenza lokho nalokho so lokhona ke akusekho emthethweni uyabe usubambezela abanye abantu
lapha lezi yomnumzana Joseph Chuma obandla lezanu-PF lo mnumzana Brian Ncube isikhulumeli sebandla lezaphu bexoxa le-Studio 7 wezemidlalo lamhla sixoxa loMemories Banda umqeqeshi kaYamurai Gamuchirai Tafuranyika wezomdlalo wenqindi uYamurai ophoza inqindi okumangalisayo uthakazelelwa ngabantu enkundleni zokuxhumana
Boxing Day ngifome 18 January 2022 babathatha abantwana laba enjube lapho engikhulele khona ngabafundisa so nje ngibafundisa abantwana laba bebengakwazi lutho vele bonke bafundisa iboxing bengakwazi ukuthi iboxing kuyini ngase ngaqala ngaba-educator ngayo ngabajeza angithi so sase siqala ukutraina ngabatraina step by step bafundisa ukuthi kuyini vele okuthiwa yiku-clinch fist vele ekuqaliseni boxing stance everything ibintsha kimi abafundisa saqalisa ke ukutraina then sa-register kuZimbabwe Boxing Federation sasesiqalisa ke ukudlala ke ama-tournaments
Sibone lapha untombi lo uyasikhona isibhakela. Kambe bonke banje?
Bazama.
Ungathi uzama umntombi ukuthaya ngaka akusitele sibe naye ukuthi utshaka nje.
Sikhe safunda asika fiki lapho kumele siye khona ke safunda still a long way to go. So hayi ke safunda sisakhatshana sibafunda.
Ye nxa sangele kodwa ke ama tournaments kumbe ngithi imidlalo yake lingene ikhona yini? Njalo nxa lingena lenza njani?
Yonke imidlalo e-host ya iZimbabwe Boxing Federation siyayidlala. Sesingena ama tournaments wonke national tournaments uke wawina i-trophy yokuba yi-best female boxer ukuthi tournament sidlala kuhle that is si club thina injube sike sawina i trophy ye best club of the tournament nami nginje ngike ngawina i best coach of the tournament kwe tournament kwa mathemba ya dihlala nalo
yini abafisa ukuthi bekuphume bayakuthola njani ukuze ukuthi bakuncedise
u number zami +26377275002 ku Facebook page yethu injube boxing academy o ku TikTok yethu le futhi injube boxing academy oba sithola enjube kobulawayo salukazi asisenta ku Isquare ikho sithenela khona
uMemorous Banda umqeqeji kaye Murai kamuchirai tapiranika okumdlalo owenqindi besixoxa laye ekobulawayo sokwisikhathi sabalaleli
sizwe siyabingelela siyabonga kuyadanisa kakhulu uzinto omnankagwayi kwasibe ngumahedi lisadiki phezu kokubana kulezi ndaba ezizinsolo ngokhetho ezamangalwayo kuyona isadiki so kuyakhombisa ukuthi leyo ndaba leyo siyahlala ngamampunge ke ngeke isaphinde ilungiseke kungasenani mbuye ngibe nombuzo wokuthi imali yasezimbabwe leyo abathi izigi ihlukene ngani lama-bearers check nama-bond note ngoba ngokubona kwami into eyodwa nje ke efana ayisoze yafaka i-currency ukuthi iyamelana lokusebenza iyodwa elizweni ukuthi abantu bephile ngayo kungala US dollar kungala pound kungala pula kungala rand so ngicabanga ukuthi vele ukubamba abantu amehlo nje i-government ezanophepha ehluleke ngakhona ukuphuma lesisombululo semali ebambekayo sesi-1980 izanupiefu yiyo nje kumele iphele iphume iphele kube le new government lalizwe ezakwazi ukukhanda i-currency ezakwazi ukwemukeleka emhlabeni yemukelo langamaZimbabwe siyabona
sanibonani zihlobo yasayizondaba le yabasha abayikhulumayo hayi khona mina ngithi kuyafana ngoba ibandla kuseselilolele libusayo inkinga nabo noma bangafaka omusha ayikunamehluko ozoba khona mase siqathanisa neconstitution yabo laba babandla libusayo bazoba babadriver ngeconstitution still sizosafara phakathi kwalombuso until kuangazi ukuze kuyovela izulu lakuphi kufana nje abasha bangaphansi kwalombuso bazolawulwa yiwona la maxhego amasosha lawo azobatshayela umthetho futhi thina sifuna ukukhululeka kube khona imithetho emisha iconstitution entsha hhayi le ebandla leli elibusayo ngoba vele bayifakele khona lokho ukuthi basihlukumeze basicindezele
Studio 7 siyacela izanupiefu sihloniphe sizala zezimbabwe ngiyaliphinda leli gama uPaul Nyathi ayekele ukubopha abantu abayenza izinto ezingalancedo engabona abantu bedlala ibhola egroundini yababopho wayelidlala ibhola ebona abantu begijima esitradeni yababopho wayeligijima ebona abantu bebuthele behleli phansi bephuze utshwala noma bezenzela i-birthday party ukuthi awumntana omzile mhla ka-15 June bayabopha bambophelani umuntu onjalo because into ezingalancedo into ezi-serious ama-case a-serious abantu abathisha umuzwa omuntu abantu bezanupiefu abathitha imizi yabantu bengalacala abantu ababothiweyo ebesisi balacala bezidla i-birthday party bayabothwa abathisa umuzwa womuntu into eserious ababothwa kanti waye abantu besihlukumeza kangaka izanupiefu wayeyihlukumeza kangaka izanupiefu amapholisa nalawo kuthiwa ngo-Paul Nyathi abalancedo aba-useless
Studio 7 injani nabalaleli linjani lonke ngiyalithanda lonke ngabe izimbabwe izolunga kwenze njani ngenxa yaleyo iphathi leyo ebusayo izolunga makwenze njani sonke siyazi ukuthi izimbabwe ma kungamiswa amaphoyisa asebenze ngendlela eright namasosha asetshenziswe ngendlela eright izimbabwe ingaba right bahloniphe abantu nje bahloniphe ilungelo labantu siyazi ukuthi izimbabwe ingaba right bavumele iphathi esephikisayo nayisebenze
siluba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lingakhohlwa live talk yalandela lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.